Ngumuntu wedanisayo ngoba thina injongo yethu ukuthi lathi sithole amacengo ukuba sisakaze kweZimbabwe sesike sazama kaningi kuyana kuyehlula kuthatha isikhathi eside kodwa ukukhanya ukujahlukwele ukuthi izimbela ukuthi sisakaze into edanisayo kakhulu esikukhangeleyo thina ukuthi imisakazo kayivulwe nje kube labantu abatshiyeneyo labo abalesifiso sokuthi basakaze eZimbabwe basakaze baningi ayisuke abantu ababili kuphela sonhlanganiso ezimbili kuphela ezinelisakaza ziningi baningi abasakaza.
Mnumzana Ndebele uthini ngesinqumo seZANU PF?
Vumelana lomasuku ukuthi isinqumo sabo lesiyadanisa because wakuqala bamele bezibuza ukuthi kanti kungani abantu besakaza bekwamanye amazwe kungenxa yokuthi bona abafuni ukuthi benike abantu amalicense. So ukuthi tshona bekhuluma ngokuthi sebezajema imisakazo leyi amboni ukuthi kuyabanceda kodwa kumele bekhuluma ngokuthi kuyini abangakwenza ukwenzela ukuthi abantu bethole amalicense. Siyazi ukuthi abantu ba-apply amalicense umasuku laba e-UP ya-apply ayitholanga ngendlela esingazaziyo njalo esingazisisiyo. Angazi ukuthi bafuna ukuthi kwenziweni. Bese ngisithi mhlawumbe ngamaphupho ngoba lokho abafuna ukwenza yinto efuna imali eningi ezasebenzisa ugetsi omningi ngesikhathi iZimbabwe ingenamali.
Mnumzana Masuku, ungasichasisela ukuthi layidinga na ilayisensi njalo layincitshwa ngaziphi izizathu njalo kuyini elikhangelela ukukwenza lizaqhubeka lisakaza njalo lingelayo?
Sesazama kwaze kwaba kathathu ukuthi lathi sithole ilayisensi kodwa lasikaphumeleli. Sesitshengisile ukuthi lokho esikwenzayo siyakwenza ngenxa yokuthi ngakulayinye indlela engenza ukuthi sisakaze kodwa bese sisakaza ngendlela zokuthi sisakaze siphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ngasinala SM license yokusakaza phakathi kwelizwe. Sizakwala lokho silwisa khona ukuthi kuvulwe imisakazo ibe miningi. Thina esikusakazayo umuntu wonke uyakuzwa, angalaleli VOP, angalaleli Studio 7, angalaleli uZikhora, uyezwa ukuthi kunokuphumayo. Lokho kukhulunywa ngokuthi kufuna ukuguqulwa umbuso kahulumende, yize nje kuphela indlela yokudinga nje indlela zokuthi uvalwe imisakazo eyabe ikhuluma eminye imbono, ngoba phela elizweni kuqakathekile ukuthi abantu batshengise imbono ejeneyo, hathi kuvimbezele eminye imbono eyabe itshengiswa ngabanye abantu. Yikho okudingakalayo nje kuphela khonokho, angikhona ukuthi kukhona okunye.
Uthini ngombona kaMnumzana Ndebele okuthi isinqumo sabo leso sokuthi bevimbele imisakazo sidinga imali eningi?
Uvimbela ikubisela abantu emuva, kanti kuvinjwani? Ngoba into engiyibonayo mina kungavula imisakazo ibe mningi, ngabakho-ke abazalaleli imisakazo ephuma kwamanye amazwe kumbe ephuma kolunye uzimo olufana naboshotwave labomedium wave, ngoba yonke imisakazo yabe ifuneka elizweni yabe isikhona ku-FM. Indlela engcono yokukufunda khonokho yikuvula nje imisakazo, labo abenelisayo bazaqhubekela phambili befakaza, abangenelisiyo bazakwehluleka. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi iyabe ivuliwe, akulamuntu ozasola omunye ukuthi uvumela abanye.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Ndebele.
Na mvumelana lomasuku ukuthi khona I think bamele bekunanzelele ukuthi khona abantu balalela nje imishotwave le sikhangela ukuthi kwesinye isikhathi ilalelwa ntambama ingabambi kuhle. Nxa kuyukuthi balesifiso sokucontrola ama-registrations ngabe banika abantu ama-licenses bavele balemthetho ekhangelela ukuthi kumele kubroadcastwe njani. So amboni ukuthi okubahluphayo kuyini. Indaba nxa bebona ngani bafuna ukujoyina kanti indaba bengayo nawabo yabo imisakazo bevumela abanye ukuthi besakaze, because kuyamangalisa ukuthi one, abafuni ukunika abantu ilayisensi ukuthi besakaze eZimbabwe. Two, abantu bangadinga ezinye iindlela zokuthi besakaze sebesithi bazabavala. But okunye simele sikunanzela ukuthi ngethekhnoloji ekhona these days bona ngani bayazidlalela. Iminengi umbe ngithi ziningi iindlela abantu abangazisebenza ngazo ukuthi besakaze. So bona ngani uhulumente weZimbabwe semele kunanzelela ukuthi kona kanyeke sanelisa ukuthi akhontrole abantu, ekhontrole imisakazo ngendlela ayifuna ngayo, ngoba i-technology sisinika indlela eziningi kakhulu ukuthi singazisakaza ngazo. Bazidlalisela isikhathi nje kuphela.
Mnumzana Masuku,
ngasikhangeleni intuthuko, ngasikhangeleni ukuphumelela. Into yokuthi nxa abanye abantu befuna ukwenza ulutho lwabo abalwaziyo libe libazimbela ayisiyo into elungileyo. Abantu babonakala ukuthi ngasithuthukisaninini njengabantu beZimbabwe. Abasakazayo kabavunyeli ukusakaza, abavula amabhanga kabavula amabhanga, labenza into ezijeneyo. Kanti ezinye inhlangothi sezivulekile, kanti imisakazo yalelwane ibe ngubuzana.
Elakho elokugcina yiliphi Mnumzana Ndebele?
Funa ukubakhumbuza ukuthi bona okwenza ukuthi besakaza beseMozambique, besakaza beseRussia ngesikhathi sempi ukuthi kwakungela space yokuthi besakaze ngesikhathi seRhodesia. Khonoko okwenza ukuthi besakaze bengaphandle kwelizwe yikho okwenza abantwana beZimbabwe besakaza bengaphandle kwelizwe. Senza khonoko labo abakwenzayo ngesikhathi simo singabavumeli.